Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani zilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje emathuneni eHeroes Acre eHarare embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa obekuthiwa uyagula.
Umuntu angafa amalunga awe Politburo kuZANU-PF bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba million mbili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucashe elinye iphepha kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo.
Ambeli Judicial Service Commission lalabo abakhangele zomthetho eZimbabwe bathini ngabaqhatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo?
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe abathi obe ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, obe ngumphathi ntambo obona ngezokuhambisa umnumzana Joel Biki Madiza, kanye lowake waba umkhokheli wogatsha lwamajele umnumzana Paradise Mondi, bazabekwa emathuneni eNational Heroes Acre lamhlanje njengokulungiselela kukahulumende. Abathathu laba babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena obekuthiwa kezwa kahle emzimbeni, nguye ozakhokhela umngcwabo walamhlanje. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 wake waxoxa lomufi umnumzana Sibusiso Moyo, walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, wafika kusibanga sika Lieutenant General kubutho leZimbabwe National Army.
Abantu be America particularly eNew York basi receive kuhle sibili, bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena kukamngameli oyelize uComrade E.D. Mnangagwa. So yikho ke sibe siqoqa ke nje amanye amakhampani ukuthi hayi kabalandile laba abasebe express interest kudala, so ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Ithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe, kuwenzakalani?
Akula into enjalo. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga anti and angaguga umele aphume esotsheni. Umuntu angaphume esotsheni community leader kumbe ajoin politics kumbe abe captain of industry kumbe abe yini, kuyenzakala lokho everywhere in the world.
Lawo ngamazwi omufi umnumzana Sibusiso Moyo, wayengumphathi ntambo wezobudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe, njalo walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Kusenjalo umnumzana Joram Gumbo ilunga ledale le Politburo yebandla lezano PF utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuzavunyelwa imuli lezihlobo ezimbalwa kuphela emathuneni eHeroes Acre eHarare lamhlanje labanye abalutshwana abavela izigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Umoyo ube ngubabazala udade wakhe elandlane laye umfazi kwesiningi sami uGumbo sibesebenza sonke ukukhokabini ethi yena ekusenethi mina ngu-president Safez mina ngibambi i-constituency eMberengwa West yena uvela kumi-Emberengwa East but kungenani sibesebenza sonke ndawonye sifundisa labo esingathi thina ngabafana kundaba ze-politics lokuba kuparlament amanye ama-MPs ethu eMbelengwa kugovernment umoya obeyenza okuningi kakhulu ukuthi khona iZimbabwe ibe njengelizwe elizahambelana lamanye amazwe amaningi. Umathiza laye isiningi sami ngoba umzukulu wami wathatha laye umzukulu wakhe and sasebenza sonke mina ngu-Ministry of Transport and Infrastructure Development. Ngiyawazi umsebenzi ewuyenza nguye owayenza ama-drawings ethu ku-Harare International Airport, Victoria Airport, eminye imisebenzi emikhulu. The retired general uZimondi ngibe ngimazi kakhulu njengomuntu okade laye ungathi alishilo qawo ungathi mpela is just an ordinary villager umuntu okade ezithulele. So we've just lost comrades because of this pandemic. So kuyangihlupha kakhulu ukuthi ngikhulume le ndaba zabo.
Lilungisa umngcwabo wabo njengebandla lezanu PF.
Umuntu angafa amalunga awe Politburo kuzanu PF bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level. So yikho esikwenza mina ngokupolitibiro. So amajaha lawa amathathu sonke savumelana ukuthi asikhulumi le ndaba yabo ngamaqhawe elizwe. Ipolitibiro nxa sebebuziwe bonke bangakhuluma loko bakwaziyo then upresident senika irespect yangukhona ekugcineni.
Umnumzana Joram Gumbo lilunga ledale le-Politburo yebandla lezanu-PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sikhona isifo se-COVID-19 kuyadingeka ukuthi sonke sithathe amanyathela okuzivikela ngokuba kuyafikwa. Ukufa lokhu akukhethi muntu, ungabe ulesihlalo ngabe ungelaso, ungabe ungubani, akula ndaba lalokho, kuyahlasela noma ngubani. Ngakho-ke isizwe sonke abantu bonke emhlabeni kumele bazivikele ngokulandela amanyathela la okuthiwa kathathwe i-World Health Organization ukuze abantu baphephe kulokho. Kodwa-ke ngingakhuluma ngisisho kanjalo ngibuye futhi ngisole ukuthi kuthethe isikhathi eside kulaleso abasipha sona ngokomthetho ukuthi bababeke ethina abasitshela sona isiso leso abasilandelayo kuhulumende. Yikho khona lokho esihluphana ngakho ukuthi bakhuluma okunye benze okunye, batshela thina okunye benze okunye, batshaya umthetho bangawulandeli. Yikho esithi lawlessness yona leyo.
Ukufa buthumuthumu kweziphathamandla zikahulumende lezi lamalunga ezanu-PF amaningi ngeviki edluleyo, singathi kukhona yini uhulumende akufundileyo kulokho okungenza mhlawumbe alethe inguquko lapha ezibhedlela?
Ongafundiyo ekufeni uyabe yisiwula, kumele babe sebefundile kakhulu. Ukufunda okukhulu yikuthi bakwazi ukuthi ikufa lokhu kukhona phakathi kwabantu, sonke simele sizivikele kungakhathalekile ukuthi ungakanani ngokwesihlalo. Kanti-ke kabalandele njalo imithetho yonke ebekiweyo kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukufa komuntu kungakhathalekile ukuthi usesihlalweni ekumbungaphi kuliphi bandla, akusonto enhle ongayithokoza kuthokozela ukuthi umuntu uyafa kodwa ke uhulumende kumele afunde ukuthi ukufa kukhona thatha amanyathela okuvikela wonke umuntu bazivikele labo baye kuye emadilini njengalokho ekade sikubona la kuma birthday party babe sebefundile kakhulu
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana sike sambona egcona odokotela esithi babulala amalunga ezanuPF ngabomo lanxa nje esuke waxolisa ungathini ngalokho
Ayikho nje yona lento abayikhulumayo bakhuluma ubula nje obungayindawo abantu bebadala abantu besezihlalweni ezinkulu khona lokho abakukhulumayo yikho ukuzagcina kufinyelela ebantwini ukuthi bathi besifa bebulaya iCovid-19 bacabanga ukuthi bathakathiwe yona leyo mfundiso yiyo engafanelanga akula dokotela obulala umuntu lapha abantu bayafa ngokufa kukhona njengoba sihlala sisitsho abajwayelanga ukwelatshwa lapha eZimbabwe bajwayele ukwelatshwa phetheya ngakho izandla zabodokotela beZimbabwe abazithembi bazibona zingafanelanga zingafundanga kodwa ke udokotela basebenza ngaphansi kobunzima obukhulu kakhulu besenza konke abangakwenza kungela mithi ukuvikela abantu into ayikhulumileyo uMangwana lalo omnye olandelela nxa sebexolisile kuyinto embi kakhulu ukufa kodokotela icala elinje
umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kwabahloliweyo Elizweni jikelele kutholakale abangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba minombili 358 belegcikwane lecoronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokelayo kumanani ngababhubhileyo abalichumi lantathu 13 lababanjwe leligcikwane abalikhulu lamachumi ayithoba minomunye 159. Asebebhubhile elizweni lonke jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye sebeyinkulungwane eyodwa lekhulu elilokuthathu 1103
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as the Washington DC
Ukungathonyiswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamtshutshisi kudaba lesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Usikhala otheswa icala lokuqamba amanga ngoba wathumela enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi lutshaywe lipholisa laze lafa uselamaviki ambalwa esesitokisini elokhu encitshwa ukuhlawula imali yebail Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele ezomthetho eZimbabwe bathini ngabaqhatshiweyo ama prosecutor enza izinto ezinjalo isikhathi sasithembele ku constitutional court la ku high court kodwa ke nampo ama prosecutor ama magistrate namhla sesenza njengontelejja lomvundla ephekana ngegazi labanye abantu sibona ngani uhulumende lo gala nhloni i-service commission ifound incedi ukwenzela ukuthi umbuso wabaningi lama courts aqhube umsebenzi wabo ngemfanelo
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala
Uma kuliqiniso ukuthi umagistrate lo wathi ufuna ukukhawulisa usikhala ngenxa yokuthi uhambe eqamase esithi yena sewathulisa amacala amaningi adlula 65 engazange ibotshwe yikho ke nasefuna ukumkhawulisa ngamazwi lokhu kukhomba mhlophe ukuthi omagistrate abasalandela umthetho sebelandela amahungahunga e-social media
manje lithi kwenziweni
sokusobala ukuthi amanye ama-magistrate lama-prosecutors asebenzisa indlondo abasebenzisa i-evidence lomthetho sesile full evidence sesilobufakazi obukhulu kakhulu ukuthi amanye ama-prosecutor enza umsebenzi ngokuqopha abantu hathi kulandela umthetho kungaba njani ukuthi i-Judicial Service Commission i-discipline laba abantu ngoba abalandeli umthetho kufanana lo driver o-negligent othi hayi tete ngigcoba umntwana anzange ngimbone i-negligence ngingantshela singalingasitshela sibili ukuthi ama-magistrate lama-prosecutors angaxamasa sibili ethitha ethi bengalungiselanga icala leli umuntu siqeda 2 weeks ebotshelwe engala freedom yakhe yena i-constitution isitsho mhlophe ukuthi umuntu ole-allegation umsula until found guilty by the competent court ngalokho emahlabi izulu sibona ngani amakhomishini akhona ku-constitution kuthiwa afanele ancedise kube le democracy to enhance democratic principles Judicial Service Commission kakathe kakhulu ngoba yiyo fanele izimele yodwa ingatshengisi inketa abajani kodwa lapho sesibona ukuthi sibe lama-sides abasalandela umthetho ngalokho sizaba ngabantu very soon esizakwenza izihambo sisiya approacha i-Judicial Service Commission ngokufakazisa labo obukuthi amanye amajaha lamantombazana ngikhona ngale sesenza into zebandla zamabandla hhayi ezomthetho
lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Daily News lithi amazwe athi ele-China lele-Russia asethembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngomuthi wamajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomama weMatobo oleminyaka engu-48 wancedisa omunye ubaba ayethandana naye oleminyaka engu-36 ukuthi badlwengule umntwana kamama lo owayeleminyaka elithumi lantathu 13 waze wazithwala lumntwana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela lonke ngiyadinga shuwa ngicela lingidlalele umlayezo wami lo ngidinga uJoseph Sibanda owasefilabhusi wayesebenza eBentwood ngabo-1980 kathesi kuthiwa uzakalela eNtumbane ngiyacela ukuthi ongabe emazi angincede bakithi angifonele kunumber ezithi 0782 60 23 07. Ngubaba wami shuwa ngiyamdinga sengile minyaka eminingi ngimdinga ngingamboni ngiyacela kubo bonke abasefilabhusi abangabe besazi uJoseph Sibanda owayesebenza ekampani ekuthiwa yi-Bentwood ngoko-1962 iminyaka yakhe ngiyacela lingincede basakazi lingidlalele umlayezo wami lo.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 kanye labalaleli ngithi usuku oluhle. Msakazi wami into ekhulunywa nguNick Mankwana ayehlanga kuthi nabanye abantu bayashona i-COVID-19 day night every day bashona kwelakithi abantu kule COVID-19 namhlanje sokusifa ama-ministers eqala ukuthi ama-ministers zibula ngodokotela mayithi ama-ministers zibula ngodokotela abantu bona bulawa ngobani kusho ukuthi abantu laba bulawa yi-ZANU-PF because ma ukuthi babulawa ngodokotela oma-ministers khona kunini abantu befa ezophola namhlanje ukuthi abantu ama-ministers bulawa ngodokotela laba abafileyo abantu bafe kanjani kumele sichaze ngathi befe kanjani abantu be-ZANU-PF abanani nabanye abantu babhekana nabodokotela amapoketi abo ukuthi wesusane voda sokufe abaministers sebeqala ukukhuluma olwalowo ngibe ungakhulumi sekukhuma manje uhulumende we-ZANU-PF asamdingi ezibaba samfune akaphume cause uyehlulekile uyazihlulekela.
Sanibonani mthokazi omuhle ninjani umagumbonke omhlaba Nimbuzo, nimbuzo, woga ungazi ukuthi ungafika njani ukukhaya moyo. Nimbuzo mpelo ongihlinzekise ukukhaya moyo, ngazi ukuthi ungafika kanjani. Ukuthi mayithi sisize semthokazi sifanele sikhale nabashonile abezana babulewe iCOVID, uchaza ukuthini? Ngoba into ekhulumayo doesn't make sense, ngoba esikubona thina sisizwe sokumthokazi sigcwele amazwe, sigcwele amazwe nje kungakuyindaba izano. Nalo baba sengimkhohlisa igama lakho thina, mayebuzwa umlungu ukuthi isenzo sikaNangagwa sokushona kwabantu neGunkurawundi was a mistake, ukuthi uzizwile yini ukuthi uzama ukuthini, noma ukhulume nje ngoba engizwanga ukuthi ubuzwe uthini ngesiNgisi. Ngoba into abayikhulumayo beyiduka moyo nalo bhuti ayizwakali, bathi ngubani mugana singathi njalo nje, abayizwakali kahle kahle, bayasixhaphaza laba bantu. Angazi ukuthi bengafika kanjani ukuthi asichazele ukuthi iqonde ukuthini ngale nkulumo yakhe, ukuthi abantu sifanele singarejoyisi ukufa kwamasela la achithele ilizwe.
Bonani zani, bonani abantu bakithi kanjani ngezindawo ngezindawo. Ngiyezwa nje ugawule lo okuqamba amanga ethi lo mkhuhlane siwulala iziphathamandla zezani uPF esikhalakhalisa. Kanti bona nxabe bebulala abantu bathi kumnandi yini, nxabe sihlukumeza abantu ngale ndlela, bona babe sithi kumnandi na, nxabe khala bethi umkhuhlane usiwulala iziphathamandla zezani uPF. Kanti kumele ubulale ubani, kumele kufumtaka bani? Kanti bona akusho bantu yini abafayo okuthiwa kuthando usungongo usulala izano PA amasipela wezano PF isiphathamana zezano PF. Kumele ubulale ubani kahle kahle? Kanti labo bantu abafaye bona akusho bantu yini okumele kuthiwa bona ususeza roho? Angithi labo bona amasipela wezano PF ngabantu labo kumele befe, ngoba bona bahlukumeza abantu elizweni yikho kubethusa. Kumele befe labo ba right befe, hayi ngabakhalelwa. Akula muntu ole indaba lakho ukuthi kufe bani, zilongo besifa kuphela, thina sithi ku right. Abantu bathwele izima ngabo labo bantu, bahlupheka abantu bagcwele amazwe bathwele inzima nalawa amasipela kwezano PF ahlukumeza abantu elizwe. Ilizwe liphelile nantiya and liqhubeka liphela lisiya phambili, and okunye izibhedlela zitholakala ezingela lutho isikhathi. Izibhedlela ezibe zingela mithi lezi bayala ukuthenga imithi phambi kwabantu bebona nxa bephethwe ikhanda bafulaya bayichina, bayala ukuthenga imithi lapha phambi kwaZulu, abantu bahafe ezibhedlela baphela la. Sekubuhlungu manje ngoba sekusipha amasipela wabo, sekusipha ababulali babo, abafe labo njengabantu laba abababulalayo.
Salibonani, salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngu-Gift Sonduku. Bengifuna ukuphendula leya indoda leyana okuthiwa ngu-Simon Khaya Moyo. Ngimzwile laphana ephatheka kabi ma izizalwane zaseZimbabwe zihleka zize ziqethuke ma kusifa abathile. City is not an African, maba izizalwane zeZimbabwe zezijabula. Kanti ngesikhathi labo bantu izigilamkhuba lezo zibulala abantu nge-ground, abanye bebulala ama-supporters MDC, abanye bebulala ama-protesters ngama last election. Leso sikhathi kwakuyi-African, waye ngasolanga yena ukuthi ukubulala abantu akusi-African. Angini ngesikhathi se-ground yena wayekubona ku-right kuyi-African. Manje yena sekhalela ukuthi abantu behleke beze beqethuke nje kuma-Facebook. Hayi, uSimon Mkhaya akazame ebe yindoda, mani engadedese indoda endala. Njalo into ofanele beyaziwani ukuthi lakithi emakhaya makufuthubayi izakamuzi ziyajabula. Yabona, so ma kungabe kulo thubayi ofileyo abantu bejabula ungabasoli. Izani sijwayele ukuhlala irika, manje sifuna ukurika labantu abakhalayo. Izani ijwayele ukuthi kona masivotela uhulumeni esimfunayo irika ifake izani, manje sifuna ukurika labakhalayo. Ngeke kulungi, ngeke kwenzeke lokho. So yena uKhaya mayebone ngathi kumbe thina sihleka kakhulu size siqethuke efuna ukubakhalisa, akathathi ifamily yakhe ke thathi ungani segugile vele thathe labazukulu ethone khona esozivele ebakhalisa. Thina sila nyembezi zokudlala, thina sakala kakhulu kusibulawela izihlobo ngegoground. So okolokho nje uzama ukukwenza akame kancane ngariga konke, kodwa ukuthi abantu abasiza izana ukukhala ukuthi uzabariga kakhohlwe phelile lokho. Sikhathele thina yezana kuyala noma zokuthiwa kona kudliwa inyama yamahari National Sports Stadium, abantu abayigcwalisi iNational Sports bayayizonda izana. Kufanele behlale bekwazi lokhu khaya. Ngiyabonga ngokuhlala sethembisa.
Like it, Lafayette. I'm the show. Umakuma, I'm a swimmer. Umdokuma, my command. njengakaNiki Mangwane ungumuntu nje ongayishoyo ezandla angithi kade yafela ejele.
Sawubonani, sawubonani basakazi beStudio 7 eminyakeni omusha. Siyalihalalisela lingene kahle eminyakeni omusha. Siyabonga nathi siphilile, likhuluma loNcube endaweni yaseGoli. Yabonga kakhulu eminyakeni omusha, ikhule kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga edale leSenate lakwele Melika afungisiwe ukuthonisa icala likamnumzana Donald Trump owayengumongameli owetheswa icala lokutshotshozela uMvukela. Kumele kube lamalunga eSenate ayisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3 ngesilungu, ukuze umnumzana Trump atholakale elecala. Kodwa elinye ilunga leSenate umnumzana Rand Paul uthi uTrump akumelanga athoniswe ngoba engasomongameli welizwe kwasekuvotwa. Impumela yalivoti itshengise ukuba amalunga ama-Republicans angamachumi amane lanhlanu, 45, avote evumelana lo mnumzana Rand Paul. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson othi umbuso kamongameli Joe Biden awukacaci ukuthi umi njani.
Kunzima ukuthi sikhulume kakhulu ngokubusa kwakhe ngoba engakabusi ungena nje embusweni, kodwa singabuyela emva ke sinanzelele nje indlela abantu benhlanganiso yakhe akade besenza ngayo. Ngibona ngathi nxa sisiza sesikhuluma ngokwe-economy, ngibona ngathi bayasilele. Yebo, umnumzana Trump wenze kahle kakhulu nxa sisiza lapha ngezomnotho uletha amafekithali lapha lemisebenzi isiba kwinto chekileyo ukuthi ilizwe nxa lilizwe libe le-industry engathi iphilile sibili. Nxa kulento engenziwa lapha ekhaya akula sizathu sokuthi sibe silokhu sisiyathenga kwamanye amazwe. Engibona ngathi lapho umnumzana Trump wenze kahle kakhulu. Ngakho uBiden nxa sesiza ngapha kwezomnotho kangimbone ngathi ule khona elinjengaleka umnumzana uTrump. Into abantu abamthandile yona yindlela yokuthi bayagqugquzela kakhulu ukuzwana phecelezi indaba ye-racism le esihluphile kangaka elizweni. Kubo beze ngathi banamazwi amahle, bayathandwa ngabantu abansundu ngendlela ye-approach yabo abayenzayo ku-racism. Kodwa ke asidli ukuzwana phela, ngithi kufanele ukuthi abantu basebenze, kufanele ukuthi abantu babe lelungelo, kufanele babe lamathuba okwenza amabhizinisi ukuze kube khona isinkwa phela endlini.
Obengumongameli umnumzana Donald Trump bamethesa amacala ukuthi ube sehluleka ukuthi alwisane lo kubhano lelu olwe-coronavirus. Ubona ungani umnumzana umongameli Joe Biden yena uzenelisa yini ukuthi asebenze ngcono?
Nxa sokushiya lapha emkhuhlaneni we-COVID-19 sikhangele okwenziwe ngumnumzana uTrump umle mhlawumbe ngithi lokuzenziwa ngumnumzana uBiden kasiyekeleni ukwenza ngathi ngumlando wabo laba bantu ukuze bazame ukuthi baqede ukumemetheka kwalo mkhuhlane. UZulu wonke laye pleze phakathi lapha nambona ukuthi fanele sibancedise kakhulu. Kodwa ke ngokubona kwami sesisiza ngapha emithini engasiza kulo mkhuhlane we-COVID. Yebo, lokhu ngibona ngathi kuphathelene le-economics futhi. Ngibona ngathi umnumzana uBiden ngokukhuluma kwakhe uyathembisa ukuthi yena uzakwenza ngcono kulo Trump. Singazi njalo ukuthi uzakwenza ngoba esikubona kuBiden manje zinkulumo kuphela. Ithuba lokuthi sibone izenzo zakhe kalikafiki. Ngakho ngibona ngathi kake silindeni okwamanje. Singakhangeli omunye phakathi kwalabo bomnumzane angathi yena wenze ngcono kulomunye kumbe uzenza ngcono kulomunye. Kasilindeni sibe lethemba lokuthi njengoba yena sethethe intambo zombuso sibe lethemba lokuthi uzenza ngcono. Kodwa ke umnumzane uThangu ngibona ngathi la uzamile mpela.
Lo ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizwalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Obekuthiwa uyagula. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala Izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamtshutshisi kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.